asizameni ukuthi nxa sikhuluma asikhulumeli ubukho, asizameni ukuthi nxa sikhulume asikhulumeli ukuthabisa abakhokheli bethu, kodwa sizama ukuthi sonke singabantu bezimbabwe sibambane sikhulume iqiniso sakhe ukuze izimbabwe ibe lenhlala kahle. Nxa khathesi sikhuluma ngendaba yokuthi abantu batshengise ngomlomo ukuthi bafuna ukuthi kube nama-demonstration, ihulumende ibisiqalisa ukuthusela abantu, ukutshikela abantu amandla elawo, ukubopha abantu. Into yakhona iziyefika kupresidenti. Upresident istatement sakhe last week ukukhuluma ngesishona esithi sanabantu wathinetha thinobabeza, uyazi ukubazi umuntu ngesancele ngendlela esiyaziyo kuthina ukuthi kutshoni, ngoba siyakwazi okwenzakalayo. Ngamafithane engikutshoyo ngithi i-constitution yeZimbabwe iyafuna ukuthi abantu batshengisele, iyahambe emapholiseni ibatshele ukuthi thina ngelanga elinje sifuna ukuba nehlanganiso, kumbe sizafuna ukuthi sibe nama-demonstration esiwenzayo. Constitution yeZimbabwe yakuzumakela ayikwali. So nxa khathesi uhulumende lokhu okufunwa ngabantu okusemthethweni, iqalise yona ukubopha abantu engakatshengise, iqalise yona ukuvalela abantu emajele, isethusela abantu, iqalise iphiwe amapholisa ngendlela esabisayo, iphiphuma i-army ngendlela esabisayo. Amalunga ehulumende entshintshana ukuthusela abantu, ukutshela abantu ukuza
ungathini ngamazwi kaMnumzana Dlamini? Mnumzana Dube,
ngiyamuzwa baba Dlamini, but okunye kumele sikunanzele njengabantu baseZimbabwe ukuthi ama-right yethu le yokudemonstrate yenza inga-affect-i yini ezinye inhlelo ekona kumbe abanye umuntu oseceleni kwafa kuma-affect-i. Ungananzelela kathe esi-demonstration le efakiweyo okuthiwa kumele beseke emashonal kwesimhlaka 17 ebhalela amapholisi ukuthi mhlaka 17 bafundisa ngitho lo-grade 1 uyakwazi ukuthi mhlaka 17 ngiqala umntana wesikhathi. So ngenzela enjalo ungavuma njani ukuthi kube lama-programs angukuyelisi, ngoba nxa udemonstrator kumele amapholisa abe khona phela lawo khonapha eduzane ukuze balincede, ngoba nxa udemonstrator kuyaqalisa ukulinda. So nxa besilwa abantu i-main power sangathi bangapha baye bengikho, ngoba kule program yesakhe enkulu efuna i-security eningi. So kuyabe kungasa-security ngaleyo ndlela, nxa ivimba ukuthi kungabi naleyo ndlela kungaba kwethula na ilungiso khonokho, otherwise bazimba okuningi ngokuthi kungabi njalo. Sathi sonke lesi okwenzeke ngademonstrate, isikhathi sonke lesi from January aphumbe sithi July kumbe aphiphiday libe sethula kuyini bese bezodemonstrata ngelanga lesakhi? Why befuna ukudemonstrata ngelanga lesakhi? Yiwo umbuzo wokuqala wona lo kubaba uDlamini. Okwesibili, ukuthi abantu babothiwe, kumele kwesinye isikhathi sisuke indlela ekhasini singangunguni, sibe kwazi ukuthi abantu babothelweni. Hayikhona ukuthi umuntu engabotha nanxa kungaphathelanaga nezepolitics, ngoba i-politician sokuthiwa ubani ubothiwe. Kumele kucacwe ukuthi ubani ubothiwe ebesenzani, ngoba umthetho vele ngomthetho. Phela kathesi kubona ngendlela abakhuluma ngayo, sokungani ngabantu abafuna uku-amenza umthetho.
Naso-ke indaba, Mnumzana Dlamini,
abantu abafuna ukudemonstrate ngabakhona onayo bayishiye uhulumeni. Yikho-ke labo bantu abakhona nayo bayazikhethela ilanga lokudemonstrate, abakhethelwe yihulumende, ngoba ihulumende konke kiyo kuright. So bona babebone kufanele ngalelo langa, ngoba yibo abanezikhalazo, ayisho uhulumende. Kanti shuwa bekufuze ibe yihulumende esitshela ukuthi demonstrate ngelanga elinje. Njalo kuliqiniso ukuthi ihulumende bayifune ukudemonstrate, ukuthi abantu bademonstrate. Akuqalisi khathesi ukuze kube lomhlangano kuba lobunzima obumangalisayo, kube kanti yona yenza umhlangano everyday lapho efuna ukwenza khona umhlangano. Ukhuluma ngehulumende esiyaziyo abantu bakithi, esengabantu abaningi bebotshwa bebethula ukuthi benze imihlangano, abantu abaningi benyamalala.
Mnumzana Dube,
isikhathi esiningi nxa usenza ukulana into zakho, into okuthiwa yi-timing iqakathekile kakhulu, ngoba yonke into oyihlelayo ayisikho ukuthi ingabhawunsa. So kumele uhlole ukuthi ngesikhathi efuna ukudemonstrate kulezi zathu ebayizela abazimba kuthia, asinanzeleleni izizathu. Thina singafuna ukuthi siyenze ngenkani lapha kulokunye, sesixoxana namapholisa, sokungekuphikisana, nizobona ngani ilokuzeli ama rights ethu awu demonstrator asezindile akunamuntu osikhethela ukuthi sidemonstrate nini kodwa ungathethela ilanga lakho ubona into lelinanga lesi akuna program ezalalayo ukuhamba uye demonstrator akunamuntu ozaba le-problem dawo but isikhathi esiningi ungakhayelela kona abantu abathi amalungelo abantu ayephila i-timing yabo i-wrong isikhathi esiningi baye befuna ukwenza i-program phezu kwenye i-program